sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sizile ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu engasikuvuni, ngoba elesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wokhathesi akudingi ukuthi ube nokuxoxana pha abantu besithi phansi kwesihlahla isathi kuwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezafu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sungukwendulo lo.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu, and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kathi, ukungabi lama-structures ungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla, kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje oba abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uqolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kasiyemukelanga. Njengoba sizile ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu engasikuvuni, ngoba elesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhuluma ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufana nithi kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line. Imali ekhomba uyanga ungesithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni. Singeke sathoke ukuthi ababalifike bakahulumende umele bafaniswe lobuyanga. Njalo ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho eyenzele ngikuphila, ngaza ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Siwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti yamalisi ithengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele ukuyasithi thina yimiddle class, asingeke samfanisa ke lo myanga eceleni, singeke sathina ngophofu ngaphezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini sokusele nyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Ikho sisalile lesi silinganiso ngoba isihlanganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi. Ngoba nxa uthi 100% of 18,000 usho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela usho ukuthi ngisuke kulokhana ebengukuhola ekuqaleni lapha imali yaqala i-18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali uthanda ukuzayihola nxa ngisisebenzisa kumindesiphansi iyanapha. Kathi nxa ngumbani sokuthiwa ngaqala $51 isengikhupha enzweni apha phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga imali yesidola ngumatch ibeyimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa ukuluzito na-100% ungaze wafake abe ngamaphesentage nxa evele imbolo oqala kuyo iphasa ayikwesi ndawo. Yiko phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguqukeni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sehla inciphisa sayenza kanjani. Yikho osokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumente baphendukele mpendulo athe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangazale mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele
okokuqala kristika kuhlezi ukhuluma ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi uuro. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusehlehlileni sokusekuhlula ingqondo kwehlula le mbono kwehlula la yonke imizamo kulabo ukuthi bazokunahazikaziyekwe phela kukhale kwehlule ehlule ehlule ahambe ayenqanda inkomo eshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlule. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengqoqo ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafitshane ngithi mina sizoyichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eyezimta. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezivalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcinisihlalo nengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngoZibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo abanye abafanalo wake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Siqoqe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. Sokutshengisela ukuthi i-structure iya isetshenziswe ukumobilize. Kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantu abethu abalezi nsuku laba. Kaba so laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevame ukuhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo. Bekhuluma ngokwezami beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand ukuthi kanti i-brand leyo i-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok bayakhuluma ngakho. Kukanti-ke i-structure anje vele yona mthetho wayo yinto evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo bemobilayizana beqoqana besiyavota. Akusadingi ukuthi kube lento enjalo kanti singoba sokule brand politics ye abanye aba isikhuthi kamfundo singathi khona hachi istructure iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana la abantu abethu laba abazikulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngowe ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure evirtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa immobilization kungela ma structures kuyahamba njalo
njengoba ngisisho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abaningi ukhuluma la lamalunga amaqembu ama political parties ikhuluma ngokuya vota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esiningi beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana yi post national politics e national politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu betshelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo umuntu olomcabango nje ngabo emini imali kodwa nxa i structure i virtual ibulembu i virtual structure guy bambeki is not tangible you cannot infiltrate i structure as virtual so ngibona ngathi mina iCCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i virtual okwemakhaya kungasetshenziswa enye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengoba lokho abakwenzayo khathesi banqobe ngo 2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasezibe sezikhundleni njengama key contact persons okwakhathesi akudingi ukuthi ubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikuwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokhu sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke sixoxe lo senator Khaliphani Phugeni owebandla leMDCT ocubungula izombusazwe njalo saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokho kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya umbuzo wakho muhle kakhulu endingisavula ukuthi uthefo yebandla leCCC kodwa ngiyuphendule kanje ukungabi la structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilithi bandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwako ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma structures angibuye kubandla leCCC ibandla leCCC lilawo ama structures bayatsho ngempela bethi abala ma structures bacha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi lenhlekelele leyingaphindi sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa naye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litha kwenza kwethu ukutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababa khona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziwe politics bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba nawo balawo
manje ibandla nxalingela ma structures nxabefuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayamela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balisane lezana kodwa sibone futhi iresearch le I think Afro Barometer the city mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane nthi ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanga ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures i PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text lapha ba operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lobunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze politics baqhubeke njengabo bonke abantu bezimbabwe kodwa ama structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi ba mobilize abantu ngendlela ababa mobilize ngakhona ngiyabonga umsakazi labalalele emakhaya
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDCT njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi uMuth Blessing Ali owabulawa ngesihluku engava wabulawela imali eyi-$5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezwane uPF umnumzana John Baratha uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lithakwane elikhulu ePlumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincuku. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza muze le ndoda kumbe lamadoda amabili uthuma lokubelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uthuma esithi khona sisi umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya Harare kumbe bashiya kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka lekwe ngapha esekungeke emathebelelenzi ngiqale nje emgwaqweni umgwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha nangapha bahlubeka nokuthanga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana ukulumende kodwa bayayanga kusimanga lomuntu ethi high development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ene bese sizizwa uthuma ngabe kuthiwa kuya ngeyamphendule mpela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe liguguvale life angazi ukuthi ushwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi lamakhiwa ase uyise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa impela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli bestudio 7 ninjani okhulumayo ngufeli iqiniso ukhuluma esejoy zibeke khabu selupane ejabhiwa ekana na indaba kamnankagwa okuthiwa yilida indaba emangaza kakabi ukuthi etshela abantwana from 5 years 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama-scientist okuthi balungise imbhobhi yokugcubula ama-pharmacina okugcoma elida e-professional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlala ezilungiselele impi akukho yini ezinye izifundo ayengabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe yahlupheka bafuna izwi lathiwe yena ubhizo ukufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uTwenga la uTwenga manje la uhambile eSingapore uyefuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala bantu lezo zikhali zithengelwane ukuthi abantu kuyukuthi abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka washuthi le imali ingazange yathathwa yase yasilungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavotovoto imigwaqo amagodigodi amapotolo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu isikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni uthretena bani uphusela bani ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uthenga nale president yakhe uMnangagwa indiva abayitindvuka abayichuze emqubeni ngathi kukhona nje ukuphusela abafuna ukuwenza ukuthi ngoba nabo sebesiyathenga izikhali abantu bakithi asibambaneni isitha lapho esikhulu yizani sekube lokhu sikhumbana sikhumbana asibambaneni sikhipheli lesi sitha lesi esiyizani yiyo nje inkinga ekhona lapho kuphela nje akukho okunye okuningi into enkulu into enkulu okumele ikhishwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje isancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abeccc triple c bandla elihle kumeleke ibandla elihle triple c yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke siyilahle phansi maticha abangazange behambe kustrike bazali abangazange behambe kustrike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani izanu melanga bazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangokwazi sezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khanyela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zistrikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azangebebelandele ebejabulela ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba siyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 abavusi bayo sebeze befana lo-Nebukadneza unkulunkulu zondile uNebukadneza wadla utshani for 7 years izano isinguNebukadneza ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away away from humanity. Awusacabanga ezombuso kakade ze political agenda awuselayo, i social content awuselayo, ama economic values ukuthi uzabusa njani izwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awuselayo, i religious respect awuselayo, aba advise abantu bezano bachiyenini zwaninge i triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobunyenyi wezingwezaphu ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. So ungaba le nguquko sizasukuma, kube le nguquko siyevota, kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu. Ngiyabonga amahlaba ezulu.
Libukanjani endaweni zonke, kakhulu ke sibingelele abasakazi be-Studio 7, siyabonga. Siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi, sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli. Sibonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ebenilokhu enihlale ngizame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumende usecwejisile emnyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezo ncwadi. Asambeni ngobuningi, asambeni ngobuningi, siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena. Uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise iy'ncwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi, akubhadalwa mali. Uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho. Kakhulu lama 1-5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi, mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizawuqalaphi ngigcine kuphi. Kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe. Ukuthi sizamvotela noma soze simvotele nakanandaba lakho, yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu. Asambeni ma ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe, asambeni. Kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani, uphethe isithupha sakho noma edliwe ukamnangako asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga.
Alawu-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni lemelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegciliziwe ilanga elithiwa June 10th. Ukucubungula okuningi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika.
Ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku, njalo yilanga esiselebrate khona ukukhululeka kwabantu abansundu. Singathi ijeni esiyanjwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo wabo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King, lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota. Njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu, kodwa sibona ukuthi hhayi sesike sagcina lathi silayo umongameli onsundu u-Barack Obama, and khona manje sino vice president onsundu u-Kamala Harris. Kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko for abantu abansundu ilokhu isiya phambili. Esingathi thina igephe yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe. So lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo, and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho ngoba sesikwazi ukuvota, njalo sesikwazi lokuthi sihold ama-position aqakathekileyo kuhulumeni.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini, ikakhulu nxa sikhangela ukubana iningi likhanya lilokhu liphila nzima? Bayabandlululwa yini kumbe yikukhetha nje impilo abayiphilayo?
Njengoba ngitshilo ukuthi kuthathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America, ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume ngoba abantu abaningi abesilungu balalokhu esithi prejudice bona basiyela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama so noma imithetho siyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile kodwa siyazi ukubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi balokhu besancindezelwa kodwa okungasekho emthethweni esengathi nje i-discrimination eyenziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma ungumuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.